Mbone ngani mina uhulumeni uzama ukuthi ethisele izizalwane zeZimbabwe ngodaba lokuthi zingayenza njani umsebenzi wazo zilandela amalungelo akusisekelo sombuso welizwe. Ngalokho angibona ukuthi uzaphumelela ngoba kukhanya ngani izizalwane zeZimbabwe ezinenge sezizimisele ukuma ziqondisa njalo zisenza esingakuthi yiku-protector isisekelo sombuso welizwe kuyiwa phambili. Ngibona ngani amapholisa le mthetho wandaba la asetshenziswa nguhulumende wezanu ayazikhohlisa njalo enza iphutha ngokucabanga ukuthi ukwethusela abantu lokudlala ngesikhathi sabantu kuzethusa abantu. I-MDC kunje nje sikhulumile amalunga yamaningi kakhulu asejele anikwe iminyaka eminingi kakhulu kubo kami prison lakubo chikurubi maximum. Mbona khonokho kakukabuyisela abantu emuva ekuthini bazimisele ukumela elizwe labo njalo ukuqondisa lokho okuwoniwayo. Ngalolohlobo uhulumende lo kufanele aziswe njalo azi kahle ukuthi udlala ngesikhathi. Akukho uhulumende emhlabeni jikelele osowenelisa ukuphumelela ngokubambelela abantu ngale ndlela efana naleyi kucina kuphelele nje kuphela.
Ukubotshwa elikwenziwayo lokhu akusoze kwethuse abasekeli benu yini bengabe besaphatheka kunhlelo zokutshengisela eliziqoqayo?
Never. Ngodaba lokuthi phela abantu sebesazi ukuthi ilizwe leli sokufanele likhulule liphakathi kokuvimbezelwa nokubambelelwa ngabantu abalutshwani abahuqula izinotho njalo bedinga ukudubeka kukaZulu. Ilizwe lethu kufanele silikhulule loba kutshisa phansi kumbe kutshisa phezulu. Siyazi njalo ukuthi bakhona abasesipholiseni nabasemasotsheni abangakuthandiyo khonokhu abazatshona bethi hayi ngeke lihlale nje lidlale ngoZulu ngoba ilizwe lelika lisilo lizwe likamnumzana uMnangagwa uChiwenga kumbe laba abakhokhela amabutho. Leli lizwe lamahlaba ezulu lizwe leZimbabwe. Njengamanye amazwe wonke izizalwane zelizwe nxa zingasuka zizimisele zithi zona sezifuna ukukhulula izwe kusuka kwenzakale khonokho. UPresident Chamisa namhlanje uphume eMashonaland Central eBindura ekhuluma namahlaba ezulu amtshele lokho okufanayo ukuthi bona asezimisele kutshisa phansi kuqanda phezulu ukuthi ilizwe leZimbabwe once and for all kufanele libe lokukhululeka, libe lokuthula, libe lengqubekela phambili kuthola imisebenzi kungatholakala ukubothwa kwabantu, kudlaliswa kwamapholisi, kutshaywa kwabantu nokulawa kwabantu.